sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuMfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Avuka ke singenze ekuseni saqonda esayi forensic mosha emuva kwegenerali sibhedlela sinayekeyigola. So semasuka lapho bathi kulo tiswe iwani or anonlanga yaziwayo. Babuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sayibona ukuthi nguye.
Kulowesilisa onakanelwa ukuthi ubulele umkakhe kwele South Africa ngesihluku ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa.
Sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okhubi oyili oshukela le nto engayangikhona iphezulu. Ukuthi like njengathi sisemaphandleni uyabuse kulokuthi u-afforde ukuyethenga ikhubi oyili ye-$15.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazane abahlala emaphandleni ele-International Day of Rural Women namhlanje. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusehlakalo esithiye uZulu wejujume ePlumtree ekhuza umhlola kulowesilisa onakanelwa ukuthi ubulale unkosikazi wakhe kwele South Africa ngesihluku esimangalisayo ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa. UFortunate Nkomo unyamalale ngomvulo elokitshini leHillbrow eJohannesburg evela emsebenzini kwazotholakala isidumbo sakhe sigwazwe ngengqamusa sasesikwasikwa salahlelwa duzane lomfula uJoskei elokitshini le-Alexandra. Umnyeni wakhe uPenias Ncube onakanelwa ukuthi nguye ombuleleyo uthe ngokucatsha komkakhe kwele-South Africa wagada walubhekisa emzini wabo eJujume lapho afike wazibophela khona laye wafa. Amapholisa aseZimbabwe laweSouth Africa akufakazile konke lokhu. Imuli kaFortunate Nkomo iphakathi kokulungiselela ukuthwala isidumbu sakhe sisiya ekhaya kuliviki. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomne wabo, uMnumzana Valentine Nkomo.
So kuthi kuyena wasuka ngemande emsebenzini ekuhambeni kwakhe kasaphendukanga. Then ngabo 5 wafaka imeseji ethi khona uselindele iteki. So kuthe kwahlala kwaze kwatha ama-9. Makutha ama-9 umfazi kamalume onguye kusesala naye sekumwhatsappa futhi ebuza ukuthi hawu kanti lapho khona uright nje ungasatshelwa ukuthi unga. So kwasekuphendulwa kuthiwa hhayi ngi-right malume ngiye ngitshayisa umlungu wathi ngilale lapho. So kutho ukuthi ifoni le yayingasaphendulwa nguye ma sesiqala ukukukhangelisisa kathesi ngoba yena waphendule etisetekisini. Then after ama-hours umuntu lo waphendula wathi umlungu uthe ngingatshayisa ngilale khonapho.
Okwasokuhamba njani iselifika kubanga lokuthi kutholakale isidumbu?
Kuthe nge-Tuesday, kwavuka nge-Tuesday imini yonke sizama ifoni yakhe siyifonela iringa kodwa ingabanje ama-WhatsApp masowasiphinda avulwa engaphendulwa. Sahamba sayadinga endlini yomkakhe la wayevele ehlala khona kodwa wayengasahlali khona okwaleso sikhathi wayesele nyanga yonke engahlali khona. Ma sifika lapho sithola yena indoda kayikho. Masifonele ifoni yakhe nosisi, ifoni yakhe iringa phakathi kwendlu yendoda. Kodwa masifisa athi kukhiwe kufaka inkalakata ekhiye phandle, ikhiyele phandle. So sifonele amapholisa, amapholisa abuya kwaze kwazokwatela indlu ngabo 12 sebusuku. Sathola ifoni khona kwanabo kodwa endlini akula muntu. Sayahamba ke savula ikhesi imisini khonapho ebusuku kwaze sasuka epolice station number 4 eyindlu. ngabo 4 ekseni kwavuka ke Wednesday ekseni sakhonda e forensic mosha emuva kwe general isibhedlela sima yeso la so sima sifika lapho bathi kulo siswe i-1 unknown number as well wabuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sayibona ukuthi nguye
lo myeni wakhe babe vele behluphana
ya bebehluphana kodwa hayi lokhuyana ukuthi kuyahluphana ku-serious
isidumbu lisuka nini laso selisiya ekhaya
sangokuthi sisuka Thursday
umnumzana Valentine Nkomo umne wabo kamufi unkosazana Fortunate Nkomo yena onakanelwa ukuthi ubulawe ngumkakhe ngeviki edluleyo kwele South Africa. Inkulungwane zabantu zivuke zigcwele lapho okuza kwakhiwa khona indawo yamavinkili eGodini Mall namhla ekuseni bedinga imisebenzi. Amapholisa acine ebizwa ukuze ancedisa ukuqondisa abantu ngenxa yokuminyezelana kwabakade besendwendweni yokubhalisa, abanye kungabalele khona ukuze zama inhlanhla yabo ekutholeni umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi imisebenzi iswelakala elizweni, iBulawayo ikhangelelwe ukuthi abanye abalihlekana batholiswe imisebenzi ekwakhiweni kwesilindelo samabhasi esiyabe sigoqela izitolo kanye lendawo zokuzilibazisa eGodini Mall. Lamhlanje ikhampani yeTerracotta iyo eyakhayo lindawo inikeze abantu ithuba lokuzodinga umsebenzi. Inkulungwane zabantu abagoqela omama lamantombazane babuye ngobuningi ukuzezama inhlanhla yabo ekuqhatshweni. Ngenxa yobuningi babantu ababuthene eGodini, kucine kusiba lobudlwangudlwangu kulindawo okutshengisela ukuthi ngempela abantu bakufunile ukuselela imuli zabo. Ekhuluma ngemva kokuthola amaphepha, umnumzana Marshall Mhlanga uthi abantu baqale beqoqekile.
Balabathe sihlale ngama line bathi sebeqala ukuthi benikeze amaphepha besithi each paper kuyahamba labantu abakho abayi 5 leyo photocopy paper and then into kathi senzakala abantu basebebuya sebeyisibhubhubhu sebefuqela jamula amaphepha and then amapolisa they were trying to control but bayehluleka ukucontrola abantu ukuthi abantu bethole amaphepha kuhle kuhle.
Abaqhatshayo bagcine besithi abantu baza kuyathatha amaphepha emapholiseni ukuthi kwenqatshelwe ubuqili ngalawa maphepha. Unkosikazi Mildred Sivalo isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa ngobunzima ahlangane labo ezodinga lomsebenzi.
Mina ngibuhlungu ngento engihlangane layo. Ngibuye izolo ntambama ngabo 7 o'clock. Ngabhejela ukuthi indlu yami ngenxa yoduba engihlangana lalo ngesituation engiyiphilayo lapha eZimbabwe. Ngisithi lami ngincedisane lo samfana sibone ukuthi senzani imuli njengoba libona ukuthi into zinjani kwenzakala. Ngalala lapho ngachuba belele yedwa labantwana. Kodwa into ezisumhlungu kakhulu banikeze amanamba ngo-8 o'clock. Bathe benika amanamba ngo-8 o'clock. Bathi khona ithe siyoqala ukuthatha bagcina kunamba 250. Amanamba angikhona lakathe sisilawo lapho. Besinyiswa sisenziwani bagcina bengasalandeli line. Kodwa abantu abagcine bethola amafomu ngabazibuyele ekuseni sokusile kune silele khona sisathola ngalo.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela ngomnyaka ozayo njalo kumele lulethe inguquko kokuBulawayo endaweni zokuhamba. Abathole amaphepha baveze ithemba lokuthi labo bazathola ithuba lokuselela imuli zabo laloba bekunzima ukuthola amaphepha okubhalisa. Ngenxa yokuphithizela obekulapha, abanye abantu bagcine bethatha amaphepha bewathengisa phandle kweGodini ngemali esuka ku-50 cents isiya kudola. Lokhu kusolwe nguZulu bethi abaqhathi beGodini bekumele basebenzise indlela ezehlukeneyo ukunikeza uZulu amaphepha lawa okubhalisela umsebenzi ngoba iningi labantu libuye licabanga ukuthi bazahle baqale umsebenzi. Inani labantu elibuye ukuzedinga umsebenzi litshengise sobala ukuthi inani labantu elivele lidinga umsebenzi liphezulu njalo kusadingakala ezinye inhlelo ezithize ukuthi ziqede lesi simo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
le Zimbabwe limanyelene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana abahlala emaphandleni ele International Day of Rural Women namhlanje. Abesifazana laba bekhala ngokoma kwempilo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa abesifazana abahlala emaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Embikweni wakhe okhangelane lalolu suku unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi ahlomise abesifazana ngolwazi langenhlelo zokuzithuthukisa. Ilanga le-International Day of Rural Women leli liza ngesikhathi uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezimqoka empilweni yakhe kanye lokutshabalala komnotho. Isakhamuzi seGaranyemba eGwanda unkosikazi Charity Dube uthi ubunzima abahlangana labo ngenxa yokudilika komnotho njengabomama bemaphandleni buphindwe kabili.
Hayi, impilo walezinsuku ingani iwomile kancane. Like sesikhangela kathethi izinto ezitolo ziyaswelakala okhubi oyili oshukela lento engayangikhona iphezulu. Uthi like njengathi sisemaphandleni uyabuse kuleke ukuthi u-afforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
UMadube ulabantwana abathathu njalo ubaphilisa ngokulima impita lamatamatisi. Kodwa uthi isivande sakhe sincane njalo uthi ukutshabalala komnotho lokusilela kwemali elizweni kulezinsuku sokusenza kube nzima ukuthi athengise imbhida yakhe.
Kusiya ngenyanga yakwansi ukuthi ngithengise o-$80 ngambhajetha manje ngensuku zalezinsuku awusagcini vele imali engange-$80 ungaphonge uzokuyihubika elithi sokuvukile laphana la ususiyelayina labantu.
UMadube ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise omama bemaphandleni ngokubancedisa ngemali yokusungula inhlelo zentuthuko. Amazwi yakhe agcizelelwe yisakhamuzi sesilobela unkosikazi Rairo Moyo yena othi kumele abesifazana abahlala emaphandleni bancediswe ngohulumende ngoba beyinsika yesizwe.
Yeyi, isicelo sami ngesokuthi njengabomama sibe sicela ukuthi ngingakusyenza ubaba kasisize ukuthi sibe lamanye nje ama-club kumbe singayenza okufuya inkukhu ukuthi sithole ukuncedakala.
UMamoyo ukhale njalo ngokudula kokudla. Ezinye indubo ezibhekana labesifazana bemaphandleni zigoqela ukuqanqabula imango emide besiyakukha amanzi kanye lokuswela nje indlela zokuziphilisa. Lanxa kunjalo sithi Happy International Day of Rural Women.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi besithi ibutho kumele lingasetshenziswa ekulungisiseni indaba ezingalungiswa ngumthetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa yokuthi uzasebenzisa ibutho ukuze axosha abantu abathengisa imali emgwaqweni yamukelwe ngokusolwa okukhulu. Abanye besithi kumele ekele umthetho wenze okumele uwenze. Iphephandaba leFundamail livike ukuba uMnangagwa uthi ukuthengiswa kwemali sokufike kubanga elibi, ngakho-ke izinqumo ezimele zisetshenziswe kuzamele zingabi buthakathaka ukuze enelise ukulungisa umnotho wakuleli. Kodwa uZulu uthi nxa lokhu kusenziwa kuzamele kwenziwe ngokusemthethweni, hatshi ukusebenzisa ibutho mahlayana. Umnumzana Thembani Sibanda isakhamuzi seHarare uthi wesabela ukuthi abantu abangenamacala sebengabotshwa ebalisela kuleyo qhinga asebuye lalo elokuthi aqondise osiphatheleni.
Ubona kwami uMongameli Mnangagwa utshengisa ubugwala lokuthi wehluleka ukulungisa umnotho wakuleli. Lokhu kuyasithethusa nje njengezizalwane zakuleli ukuthi siyabe sesibona ibutho ligcwele nje yonke indawo. Okunye ukuthi kakula muntu ohamba ebhalwe ukuthi ungesiphatheleni ebunzini lakhe, baza kwehlukanisa njani. Enye into yokuthi uMnangagwa uyingcitshi entweni endabeni zomthetho. Ngayike lo mthetho wenza kumele ukwenze ukuze alungisise amaphutha abawenzayo ukubulala umnotho welizwe.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Leon Chigubhu ohlaziya ngenhlala kahle kaZulu utshengisele ungathokoze sithi amazwi kaMnangagwa ayethusa.
Amazwi akhulunywe ngumongameli kaWahlabusi ayethusa kakhulu.
UNkosazana Samantha Khuboni laye usole isinqumo sikaMnangagwa esithi nxa engaphuma namaqhinga okuthi abantu batholise imisebenzi njalo elizwe lithole imali, osiphatheleni bazasuka emgwaqweni bodwa ngoba umsebenzi wabo ungasadingakali.
UMnangagwa akangabalekeli into amele ayenze. Sithe sisale dola ngo-2010 lisaqinile njalo osiphatheleni babalutshwana. UMnangagwa akalethe imali elizweni, the economy will self-correct.
Kinga yemali elizweni isiyenze izinto ezimbalwa ziswelakale. UZulu acaba ngokuthi ilizwe selingabuyela esimeni sika-2008 lapho owakungela mali lokudla elizweni njalo ukuphila kwakunzima. Osiphatheleni bahlala begxothaniswa ngamapholisa malanga onke kodwa baphinde bephenduke ezitaladeni okutshengisela ukuthi bathembe abanye abantu abakhulu bezombusazwe. Ngimele iTudio 7 iseHarare, ngiuGibson Bebe.
Live Talk lamuhla sikhangela isimo sezempilakahle singamanga kuhle kweZimbabwe ikakhulu ezibhedlela zikahulumende lamaklinika yamakhansila. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Donald Trump weMelika ugcizelele ukuba ilizwe lakhe kalizange libe lenkulumo leTurkey ukuze umfundisi Andrew Branson wenkonzo ye-Evangelical Church akhululwe. Umfundisi Branson useleminyaka emibili efika ejelela kweleTurkey ngemva kokufunyana elecala lokuba insoli, icala alilandulayo kodwa wagcina ekhululwa ngeviki edluleyo. So kubulewe intatheli izindaba ezingamachumi phose amahlanu i-48 lonyaka ezwekazi le-Europe kuphela besemsebenzini. Ezinye zalezi ntatheli izindaba zifele emsebenzini zithapha indaba endaweni ezilempi zomdeni. Ezinye njalo zibulawa ngohulumende abentando kayiphikisa kulowo mhlubulo. Ikhansili yakoBulawayo ivale isibhedlela ebesisesamukela bonke abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wesihudo sekholera, ukuthi bonke abongi abakade besebenza kulesi sibhedlela labo sebebuyela ukuyasebenzela emaklinika abakade bevele besebenza lakhona. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansili yakoBulawayo ivale isibhedlela sekholera kulandela ukwehla kwenani lezigulane ezizedinga uncedo lokwelatshwa ngezibonakaliso zesihudo esihambelana lomkhuhlane wekholera. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza isizathu sokuvala isibhedlela sekholera.
Okwakhathesi iKoBulawayo akulamuntu ocatshangelwa ukuba lekholera kusukisela ngolwesibili mhlaka 10
azange sibe nomuntu obuyileyo ecatshangwa umuntu becholera. Ngakho iward yecholera kobulawayo eDonko Hospital okwakhathi sisayivalile, amanesi abuyele emaklinikawo ansuku zonke, akula muntu abamkhangele, sizababiza nxa angatholakali.
Kusenjalo inhlanganiso yamazwe omhlaba iUnited Nations Central Emergency Relief Response isithe uhulumende weZimbabwe izigidi ezedlula ezintathu ukuncedisa ukulwisana lomkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula amachumi amahlanu. Ngeviki edluleyo uBulawayo ebeqhuba umbukiso wezokwemba lapho umphathintambo wezabesifazana lamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni aveze khona ukuba ucwaningo abalwenzayo luveza ukuba iningi labesifazana bayaphatheka kwezokwemba amatshe aligugu, kodwa babhekane lodubo lokubamba imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzani ngoba bengela mpahla zokuzivikela ngesikhathi besebenza. Unkosikazi Nyasha Chakaneta othengisa impahla zokuzivikela ngesikhathi abembi besebenza uchaza ubunzima obubhekane labo mama abembayo.
Iziningi abafazi they face dust kulama chemicals that they are exposed to nga besebenza, and all those chemicals they lead to in East Scotland is mainly like cancer, like silicosis, amanyama chemicals you don't even need to breathe them in. Contact your skin will cause a lot of diseases.
Unkosikazi Sithembile Ncube uchaza udubo ababhekane lalo ematobo lapho abemba khona igolide.
Ngoba besize sifisa ukuthi luba ngabe kukhona abangasincedisa besicele kuma-landlords ukuthi njengoba singabomama sibe le ndawo zethu esizinikwa besicelele officially. Udube sibhekana lalo ngolwe-mercury. I-mercury yaphonga ukusebenza all over nje, ayila security, njalo sabe singakafundi ukuthi singayenza njani ukuthi ize ingasafiki.
Unkosikazi Sakhile Moyo omunye wabemba bengaphansi kwesiyabonga Women Mining uthi bayancindezelwa njalo lomkhuhlane wofuba uyabahlupha.
Kunzima esibhekane labo sizangena si-Women in Mining sitributha ngaphansi kwaStone. So Stone ngemva kwe-4 years singenile wabeletha omunye umuntu okuthiwa nguFisane. So uFisane nguye oyasidlelezela kakhulu. Siyazenzela, siyazidingela wonke ama-equipment yokuthi sizisebenzele. Nxa sesisebenzile yena okwakhe izitampa ngale, nxa sesifika khona ngalo singagiga yena nguye osethenga i-gold nge-$34 ebhenki khonapho labe liyibo-$60-something. So vele asila gain ngitsho ngoba ngale nyabe ngisiyanika futhi lo muntu enyabe ngithethe kuye ini ukuthi angincedise ama-equipment lana ukuthi angincedise emayikho.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi abatholi inzuzo engabenza benelise ukunakekela imuli zabo kungela ngozi langokuzivikela emikhuhlaneni. Iningi labo lisebenza lingela mpahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzane osekudale udubo kwezokwemba. Ngimele Studio 7 yoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lithi akukagoqoki okuningi kwezomnotho welizwe kulandela ukwehla kwesilinganiso semali yokuthenga idola leMelika ngama-bond notes kumbe ama-RTGS ngeviki edluleyo. Impahla ezigoqela amafutha okupheka lokunye zilokhu zisilela, kukanti iningi lezitolo ezazivaliwe kwesikhatshana ngenxa yalolu hlupho zilokhu zingavulwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Dumisani Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungiso amalungelo abathengisa impahla emgwaqweni yeBulawayo, Upcoming Traders Association.
Yesibona ngani ukuthi engcweni kuzaba ngcono kodwa ukasika ukuboni mahluko angibona ngoba izinto zilokho ezingikho kade sisikhuluma kodwa hayi lokho kade sesikubona besokunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change singayithuthi konkona isibambeki ukuthi konkona siyibona cooking oil ayikho vele ngoba sithengiswa ku black market ngabo $10 yesibona khona kodwa ifuel iyaba ngcono okwamalanga la adlulile amabili amathathu kodwa igizili lohlupho kakhulu ayikho kodwa ipetros ke sabona kungani kuba lichange ngoba izolo bekungasela malayini emagaraji thina kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangkhona yona le kayikho abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna i-forex la i-forex yangkhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho i-business iphansi kakhulu so thina ngani kusi-affecti kakhulu yenkuzwileyo ukuthi konkona kubathi ngami kayikho vele yona imali yakhona kuba siphathileni bangkhona kabalani
kodwa bona lokho ebekhona yini njengoba sasizwa kuthiwa bayaxotshwa emgwaqweni
hayi bona bayabotshwa
Isoko kulo hlelo lolu olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona ke yathinteka kanjani ngalolu daba
Well Friday ade sivula i-call center sicabangela ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani leyi-terracota yokuthi konkona besicele ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members ethu anike i-preference nxa kurejista lanxa sokufika izikhathi zomsebenzi ngoba yibo aba-affecta indawo yena leyana ababengasafuni ukuthi bathenge sikwenze ukuthi bavulele abanye so namhla ngamehlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amade khona ngalo encedisa ekunikeni amafom kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso kathi esade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo le council phakathi yeviki yona le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayinelani i-MOU yokwenzela ukuthi konkona sibekwazi ukuthi izinto esesizivumelene sezifakwe phansi njalo kuyaprotecta ama-members ethu
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube esiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association sixoxela ekobulawayo. Umqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqulo imangalise abaningi ngokunqoba eleDemocratic Republic of Congo nge-2-1 ngomgqibelo khona lelizweni leDRC emdlalweni wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi wezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo. Le mpumela itshiye iqembu leZimbabwe likhokhela ngemiklomelo emithathu engalaneni yemiklomelo kusuka sika-Group G lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kuthi eleDRC kanye leCongo Brazzaville wona le miklomelo emine iqembu ngalinye likanti eleLiberia yilo elijeke amanye emsileni wengalane lilomklomelo owodwa. Umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon uqhubekela phambili kuliviki njalo iqembu leZimbabwe kusasa ntambama lizemukela eleDRC enkundleni National Sports Stadium esikolweni iHarare. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu bekule midlalo emithathu edlalwe kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngempelaviki eyedluleyo njalo ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lalele iHarare City abe ngujikilobhanqa 1-1 kuthi ngensonto iqembu leShabane Mine lalo libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu leHighlanders okuyimpumela etshiye umsekeli kamqeqeshi weBhoso uMandla Mpofu edane kakhulu.
Ngithi kufana lokuthi silahlekelwe yimklomelo emibili njengoba besidlala leqembu elisemsileni wengalani yemklomelo njalo injongo yethu bekuyukuba sithathe yomithathu imiklomelo ukuze sifeze iphupho lethu lokuphutha imidlalo yalonyaka sendaweni yesine engalaneni yemiklomelo.
Komunye umdlalo wangesonto iqembu leDynamo sinqobe leCapes United nge-2-1 okuyimpumela edale ukuba likhuphuke liyehlala endaweni yeshumi lanye engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lane. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abayisikhombisa yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika oqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngempelaviki edlileyo. Abafana beZimbabwe banqobe iqembu leKenya nge-17-5 ku-final njalo ukunqoba kwabo lokhu kubakhe ilungelo lokuphatheka kumncintiswano we-World Rugby 7 Series wona abakade sebeleminyaka
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngosithandekile emhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.